Enforce uzaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukhobo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini but otherwise uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yonale ibulawayo Victoria Falls ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lama-tourist bevela emazweni ashiyene abanye baye bedriver ngalenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi iroad yabo iphethe okungakanani akuniki picture eriting ngelizwe lethu ayisafuni ukuthi benze okokuphesha sifuna a complete overhaul okucalisa kusha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare road ya ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home lathi sizafila being citizens of this country okwakathesi is just bad siyakhangela ukuthi uhulumende iminister especially minister of transport hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa iroad leyi kayiseko right angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi i-road le siyibonakale kanjani of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyaka labanikazi ingakwazi ukuthi manje i-road yona le izayakwalobani so ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yi-road ebhizi ukudlula ezinye i-road ezingathi ziyabe zivela ngaphi zivela ngaphi ama-roads amaningi avela kobinga kumbe avela kwezinye indawo ayabejoyina avela kocholotsho bayabejoyina yona le iBulawayo Victoria Falls Road so you can see how busy Irodile is. Hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iRodio nale. IRodio nale ilethi imali eningi elizweni. Ilethi US dollar ephilisa abantu elizweni. So such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa iRodio nale.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngiyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi
iroad yonke from insuza uzoyobamba edrobha lewange uphume ekhilo ufike kumaplazini amadumavisa ngale the road is very bad but endawo kumele ukuthi abahamba lamatrak amakhulu benanzele kusegwayi gwayi amapotos angona maningi umgwaqo ufile okumangalisayo ungasuka khona ngale gwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm usuhamba towards falls iroad ilimele ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzelele zona lezi ndawo but amanye amapotholes abe lapha likhona 4 or 5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi but at the same time zona lezi ndawo engizishoyo ogwayi even kobugrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeti.